kwenzakala lapho emaplazini ukuthi abantu batshontshe inkomo kukhanya inkunzi yami leyi ithiwe yabanjwa njengenyamazana yahlinzwa umuntu wathatha inyama kuphela wachiya amathambo wakwenta sile inyama basala nje kungamathambo uma ukhangela intengo yenkunzi leyi kulezi nsuku kuchanele ukuthi bekungaba ngabo $3,000 khona lapho ngoba inkalakatha yenkunzi lengabi isesikalini chama 900 kgs.
Madoda ngumonakalo omkhulu kakhulu lo.
Hayi kakhulu sibili ngoba batsha inkunzi engiyithembileyo engilazo ezimbili zincane kakhulu kungeke zisebenze ukuthi usomele ngidinga imali ngizame ukuthenga inyo kule minyaka le mbili elandelayo.
Ukubhaye kanganani ukutshontshwa kwenkomo emapulazini lapho ohlala khona efictory?
Kusho ukuthi into leyi ibingakazi yenzakali mina ngifike laphana efictory ngo-2007 into leyi ibingakazi yenzakali kuqale nje ngo-December yena lo odlulileyo sokuzafika ikhisimusi le edlulileyo batshayela umfowethu omunye okuthiwa nguzenzele Ndebele inkomo ezingu-2 kuthukuthela khona lapho kuze kufike kutshaye yami ngolwesihlanu nje kuthi sokudliwe inkomo ezingu-11 khonaphana nje lapho esikhona thina.
Amapolisa athini? Akekho oseke wabanjwa yini?
Akekho ngitsholo yedwa oseke wabanjwa. Amapolisa ake athi sibanikeze idizili bayenza amapatroli babhodabhoda ebusuku sakwenza lokhu kuthe sokuzafika ama-elections baqalisa lapho kuba busy ngezinto zama-elections lezi kwayekelwa ama-patrols laphela iyaqala futhi indaba yokutshontshwa kwenkomo.
Akhona yini manje amanyathelo eliwathathayo njengabalimi njengezakhamizi njengoba amapolisa uyatsho ukubana akukho okukhanyayo akwenzayo?
Njengezakhamizi bekulo mhlangano izolo koBulawayo ikhona imizamo esesiyizama ihlanganisa ama-patrols bakhona abalembobha abalimi kutho ukuthi kuzaba kuhlanganisa lamapolisa lawo kunjalo kusenziwa ama-patrols la ebusuku kodwa njengoba singakwazi inkomo zitshontshwa nini abantu bangayenza ama-patrols ebusuku ibanje emini bathi bengena vele ebusuku isitshontshiwe ngoba amaplaza ayenile njengoba izulu selizakuna futhi sokuzaba izihlahla sezizayena kakhulu kugcine kungakhanyi kuthi kahle kahle kwenzakalani emaplazini kodwa hayi silethemba lokuthi singa-offer loku kuthiwa i-reward mhlawumbe ukhona umuntu ozakhuluma ngoba kumele kube lo muntu oyi-1 okumele abe sazi ukuthi kwenzakalani ngoba sizokuthaya inyama lezi ziya e-town koBulawayo laphana ize zithengisa emakhitshini la angemuva la ngasuka la ayazakalayo lasezindlini.